bekungabizwa ozwayo lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu zijabule namhlanje zinanza ilanga likazibuse. Ngemva kokubala umbiko kamongameli, unkosikazi Angeline Masuku uke waphelelwa ngamandla wawela phansi ngoba ephathekile emzimbeni. Umqondisi wedolobho lakoBulawayo, unkosazana Thokozani Ncube, uchasisa ngokuphatheka kukankosikazi Masuku emphakathini. Ethi udokotela kankosikazi Masuku ubemalele ukuba aqhubeke esebenza ngoba umzimba ungavumi.
Yikho efanele, ebone kufanele ukuthi abuye namhlanje sizocelebrate sonke nini ilanga lethu le-independence. Engingakutsho yukuthi udoktha wakhe ubevele emtek amalanga amalutshwane ukubana aphumule vidala. But because of her commitment, ubone kufanele ukubana abuye azokuba lathi namhlanje. However, okwakathesi he is receiving i-medical attention. Hayi, ngiyalithembisa ukuthi kuzakuba right. Akula lutho oluzahamba kubi. Sizaqhubeka ama-director of ceremonies ethu besilandisela ukuthi kuyini okuyalandela ngesikhathi esifitshane esizayo.
Ilunga labalwa impi yenkululeko uviyo lezipha obesemkhosini lo, umnumzana Edward Nare, uthi ilanga leli liqakathekile loba nje ukuwa kukamama uMasuku kuyinto edanisayo.
Umuntu ngumuntu wokuthi engizwa kuhle ngakusenzakala into enjengazokaleziyana. Akuyo nje ukuthi omunye umuntu ungayithakazelela ukuthi isebenzakale lokho. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi abanye bezenzile ekhambilini ukuthi ivele udokotela obemningi lamalanga ukuthi hambo wephulo yena ngokuthanda umsebenzi waseqinisela wathi hhayi wothini ngihambe mpela.
Unkosazana Nokuthula Mlilo uthi ilanga likazibuse selaguquka kudala ngitsho lemaphandleni kwakulekhefu elijabulelwa ngumuntu wonke kodwa kulezi insuku sokwehlukile.
Ngathi hhayi kugcwala abantu kugcwele ngoba kudala lemathena reserva kwakudliwa sibili. Hhawu kwakathesi hhayi asikwazi ukuthi kuyini okwakudala kwakukuhle sibili kwakuraiti kwakudliwa.
Bekunyathelwana enkundleni ye-White City Stadium lapho abantu abaphiwe ukudla kwamehlo lenhliziyo zinhlanganiso ezehlukeneyo ababalisa abezomvikela, amapholisa, abasakhulayo, labaculi kunye lemidlalo yebhola. Ngimele iStudio 7 koBulawayo e-White City Stadium, ngingu-Anastasia Ndlovu.